So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 24 kumfumfu 2022. Igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. ELuZimbabwe libikwa liyilo elihamba phambili kulawo wonke amazwe omhlaba kudaba lokukhwela mahlayana kwentengo lokudula kwezinto. Amabandla aphikisayo athi lanxa ukhetho lwama-by-elections solwedlule aphatheke kabi ngodlakela oluqhamuke insiza lasemathobo. Inhlanganiso ye-Post-Independent Survivors Trust ithi kayivumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aphatha ngayo udaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELuZimbabwe yilo elihamba phambili emhlabeni wonke jikelele kudaba lokukhwela kwentengo yezinto lokudula kwazo i-inflation ngesiNgisi. Lokhu kuvezwe ingcwethi yaseMelika ehlaziya ezenotho uProfessor Steve Hanks. Kumbikwa wethu leizolo uHank uthe lanxa uhulumende weZimbabwe esithi inflation ku-285%. Isilinganiso esiqondileyo ngesamakhulu phose amane 393%. UHank uthi eleCuba lihlezi kuzinga lesibili lilandelwa ngeleGhana kuzinga lesithathu. Ukhuthaze njalo uhulumende weZimbabwe ukuthi amise ukusetshenziswa kwemali yeZimbabwe kusetshenziswe eMelika kuphela ukuze umnotho uvuke. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuthi uvumelana lo Mnumzana Henki na.
Kulento ezimbili of the sixes ubana uProfessor Henk yena nxa ecalculate inflation ufakani ufaka njani ngoba eZimbabwe situation nxa sikhangele i-complicated just in one. We're in a multi-currency system, so you factor in US dollar, you factor in the local currency, and as it stands at the moment, there seems to be an improved circulation or use of the local currency because of a number of issues. One being that most people are paid by RTGS, and the rate, to some extent, has managed to play over around at a consistent planning stage. On the US dollar side, there's also a slightly movement in terms of even the prices in terms of US dollars, largely because of the limitation and the circulation of the money on the market. So this mood uti yena usebenzisana until aphumelele yena chance formula. Yes, from that point of view, you have seen the how they calculate their basket. We can easily follow and then say love kasibambela amanga lapha bayenzana.
Wena ngokubona kwakho Shoko njengomuntu ocubungula ezenotho nxa sikhangela intengo ngendlela ezimi ngayo manje lokudula kwezinto, singaba singaphi kudaba lo-inflation?
It's always everywhere, economically. It's all like that I said, ukuthi kuma formula. Ungafani formula yakho bese si-challenge ngokuthi kufekta yami, I think we have moved to this. The official exchange rate is always something closer to or closer or far away from the reality. It is what government then uses as the exchange rate. Business and sectors, they have their own way of calculating their own inflation. As it stands at the moment, what we have as a situation is artificial because we have people that have not been paid for services that they provided to the government. If those people are allowed to freely circulate their payment, it will have an inflationary pressure. So where we're standing at the moment, until they address those non-payments of pharma services to government, that are at the moment suspended. And TSO, in a smarter way that they don't cause an inflationary pressure, we can simply say we are not at that pressure or inflation rate that the statistical agency is providing for us. Well, there are certain things that are not being put in at the moment because of regulatory or whatever investigations are happening.
Uthi njalo uProfessor Henki, iZimbabwe kumele ilahle idola layo, imali yeZimbabwe. Kusetshenziswe eMelika kuphela nxa uhulumende efuna umnotho uzinze. Ungabe uvumelana layo?
Lapho ngiyayala ngoba asilawo ama-US dollar akwanileyo to circulate in the Zimbabwe economy fully. We could only dollarize 2008 because all our banks had external reserves, that is, that set outside the country for purpose of doing business and export.
Umnumzana Reggie Shoko, yingcwethi kwezenotho. Lanxa ukhetho lwama-by-elections olwenziwe esigabeni eziyisithupha solwedlule, abamabandla ezombusazwe atshiyeneyo bathi bakhathazekile kakhulu ngodlakela olwenzakale ematobo lase-insiza ngeviki edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngamalunga e-ZANU-PF alimala kakubi kulolu dlakela. Kepha abeZANU-PF baya kulandula lokhu besithi yibo abatshaywayo. iZANU-PF yiyo enqobe ematobo lase-insiza kanye lakwezinye indawo ezintathu lapho obekulokhetho lwamakhansila ngomgqibelo. iCCC inqobe esigabeni esisodwa kuphela eMutare. Ibandla leli lithi iZANU-PF inqobile ngoba itshaye abantu eyinsiza lasematobo njalo yethusela uZulu kwezinye izigaba. Sixoxe lo mkhokheli webandla eliphikisayo eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu, yena othi bayalusola kakhulu lolu dlakela.
Udawa lodlakela babonkomo into vele iyaqala kudala. Kasekale singathi umkhuba weZANU-PF kusukela ibunjwa nje ngo-1963 ngo-August. Yavele yasebenzisa udlakela kwabanye abantu ukuze ithole lokho ekutholayo. Ngakho ke lokho esikubone ematobo lase-insiza akusimangalisi ngenxa yokuthi vele ngumkhuba wayo. Singathi yi-culture yabo. Yikho okwenza ukuthi bawini i-violence leyo udlakela lolu. Kasekahle iZANU-PF nxa kungaladlakela tingameli ayiwini angiyabona. Yingakho nje ngale eplumtree ngale kidi ngale ekulima ngale yaluza ntoni yadliwa ngoba abazange bayeza udlakela. Manje babona ukuthi mhlawumbe bangaluza futhi ngapha ematobo. Ngakho-ke sebesebenzisani udlakela. Kahle kahle iZANU-PF ngeke iwine ingazange igqilibezele, ngeke iwile ingazange isebenzise udlakela. Ingakho nje isebenzisa udlakela ngomkhuba wayo. Yikho yithe political, it's a violent political party. Kahle kahle
baya kulandula abeZANU-PF bathi ngabantu bokuthula njalo bathi ukunqoba kwabo kutshengisa ukuthi bazanqoba njalo kukhetho oluzayo. Bathi akulalidlakela abalusebenzisileyo, banqobe ngoba besekelwa nguZulu weZimbabwe.
Mfaka ngizokutshela into eyodwa, amabala engwe akatshintshi ahlale njalo. JeZANU-PF ayitshintshi iyohlala injalo. Ukunqaba koko kwabo lokho etingameli ikuvala abantu amehlo ngoba vele esikweni labantu sinabantu amnyama. Umthakathi akavumi ukuthi ungumthakathi. Noma nje ungambamba nje thakathi sezimkhupha yakhe akavumi. Uyakutshela ukuthi hayi sibengisiza lokhu lalokhu. iZANU-PF ayisoze yafa yavuma into embi enjalo ngoba luhlazo. Iphathisa abantu amehlo. Luhlazo emphakathini, luhlazo emhlabeni. Iyiphathi nje esikhulile kanjalo yinto eyangisayo tungameli ukuthi iZANU-PF itholakala besenza udlakela amaphathini amancane bathinga babili abantu babasifazana yimkhuba wezanuphefu umthakathi umthakathi akavumi ukuthi uyaloya noma ungazumbambe kanjani akavumi entungameni yimkhuba wezanuphefu ayisoze yafa yavuma njalo ngokuthi sibona ngokuthi bona sibe bazawina ama-elections it's obvious iyakwazi lokhu izanuphefu izawina ama-elections i-next year ngenxa yokuthi bona vele abantu bayavota baba votela abantu baba vota abantu bavota abantu bathi kodwa impumela isezandleni zezanuphefu zanuphefu determines yiyo echo yekhulumayo ukuthi thina sithatha lokhu abanye bathatha lokhu izanuphefu yebo qiniso leli izowina kungameli noma ishiwo but yona izawina umkhuba wena lowo wezanuphefu kahle kahle izanuphefu sekungusathane nje emhlabeni
elakho ibandla kungani lingangenanga kuma-by-elections lawo
ama-by-elections kahle kahle tungameli asingenanga ngenxa yokuthi siyabona ukuthi hayi kwesinye isikhathi nje ikudlalisa isikhathi ngakwesinye isikhathi nje azange asaqoqa kahle kodwa azange ngisathanda nje ukungena kuma-by-elections thina nje into esiyilindileyo yokuthi singene ekhethweni oluzayo ngikhuluma nje kanje nje njengoba ngikhuluma nawe nje kwena khona lapha nje kubulawayo sinama-councillors asefika pho se-15 asesilindele ukuthi babangene asesilindele ukuthi sikhankase asesilindele ukuthi bayokubhalisa njengobona yingakho nje sithi hhayi azange sathanda nje ukuthi sibhudlukele ezinye kwezinye izinto ezingasoze zisiphathise kangako ngoba khona lokhu futhi yindleko futhi anto yobona kuntungameli so sithi hhayi asilindeni ukhetho oluzayo ekhetheni oluzayo tungameli sizongena noma kuphi ezongokusemathebeleni ezongokusezigabeni zakithi
umnumzana Khulekani Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo elizibiza ngokuthi iDemocratic Union of Masses iduma Inhlanganiso ye-Post-Independent Survivors Trust ithi kayivumelani lendlela umongameli Emmerson Mnangagwa azama ngayo ukulungisisa udaba lwegugurawundi. UMnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele uhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba. Kodwa umqondisi wePost Independent Survivors Trust uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi udaba lolu ludinga umanyano we-United Nations athi uMnangagwa lezi nduna kuphela.
I-PC ithi kunxele ngenxa yokuthi kuzaphambanisa abantu njalo kuzakwenza ukuthi abantu abaphatheka ngesikhathi sombhuqazwe babe yibo abathungamela ucubungulo lolo lukwenziwayo. Ngoba i-research noma ukuthungamela ukuthi kambe kwahamba njani abantu laba babanjwa abenza amacala kuyenziwe njani izinto ezilomqoka ngoba abanye abantu abaphilayo okwamanje abanye bakuhulumende babephathekile ngegugurawundi bengamasosha bakukhabinethi njalo abanye balamandla okwamanje sibona ngani konke lokho okwenziwe ngupresident ukuchitha isikhathi sabantu ngobe sazi ukuthi i-commission le indaba le yaphiwa 10 years sokusala iminyaka engu-4 ukuthi ingayekela ukulungiswa kuyahle kuvalwe konke kusasa uhamba le mathebeleleni hayi izolo uhambele mathebeleleni collective thange sehamba le commission ethungamelwa ngubaba uNare ePeace and Reconciliation Commission namhla sehamba lezinduna yikho ke sizakuzwa sokuthiwa izinduna for ED stroke gukurawundi asikuthandi lokho njengabantu esafelwayo njengabantu esifuna ukuthula sibona ngani into le ifuna ukuthungamelwa international organization evela kwi-United Nations ngoba ama-resolutions wonke awe-genocide afana le-gugurawundi anga pansi kwe international law. Yiko international law yengenelayo kusenzela ukuthi into lezi zibanjwe ngobunono kusenzela ukuthi kusasa kungaphindi kurikele. Siyabona ukuthi upresident ukhulumela phana engumuntu ongatshengisi ukucela uxolo, ukhulume very combative. Umuntu edengani uthwele umbhobho ogqoka uniform combatant ngokwakhe.
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngomkhokheli wenhlanganiso ye-Post Independence Survivors Trust. Ungumsekeli njalo wesikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. IZimLife ithi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethumele amazwi entuduzo kumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukubhubha komzukulu wakhe obeleminyaka emihlanu. INews Day yona ibika ukuba ibandla leZANU-PF selilaye amankampani kahulumende ukuthi alincedise ngemali yokuqhuba umhlangano walo weCongress. Ithi njalo ibandla leli lilakho ukuthola imali ephakathi kwe $321,000 kusiya ku $642,000 kulawa mankampani.
Studio 7 njani hlobo zama ayithina siyaphila duna amakhalanga lokhuluma ye uyazi inyamangala abantu bezimbabwe mabeloke kusathi izanu lamasitha atholayo okuthi abantu bezimbabwe kathi vele banjani engqondweni baphilile kodwa mbona ukuthi khona umuntu ophile ezimbabwe bonani bonke abantu abaphilayo kambe abantu babeloke bebhizi ngepharti 1 iphathi le-42 yezayela into eyenza abantu bayahlupheka kathesi abantu bayaxhotswa kwamanye amazwe bayatshaywa e-South Africa abantwana bayadubeka kodwa lokhu eligijima lilandela izanu okuthi izanu lilandelela ukuthi izalinceda ngani kangikwazi ngoba kathesi ibhizi linika kunoyeniya kona ngobuya emavotini qeda amavoti yazimela iyakhohlwa ngani lina bhejelani ukuthi livotele le phathi elifuna ukuyivotela kutshintsha izanu iphume kuphela likhohlwe ngale izanu yeni le kathesi okugalo bazikhulumela into engazwakaliyo ba abantu abadala ngazi ukuthi banjani kumbekala abantwana abantwana kubasemakhaya kwekhuluma into oyithandayo abantwana bayadubeka kodwa bakhangele bazikhulumela into oyithandayo.
Ye kusitudio 7 ndijande onke basakazi nabalaleli ye ijahala kumahlaba ayithala elikhuluma leli ngiletha udana kakhulu ngabantu bakokodlala abavumela umsindo kule-violence obekulusiko esingalwaziyo kithi sesilubona lukhona kithi ukuthi soluvela ngobani asazi makuyibo abantu bakumahlaba etwela kumajiyampondo abengaleyo ndlela selisenza into zemzina ukusikokwa kithi lokhu ngidanile kakhulu abantu emaphandleni abakithi abalokhu bekholelwa ukuthi kuthe oholayo umbani betshiya abanye phandle befaka abanye phakathi bekholela ukuthi bebele kubeholiswa ilizwe lizehlileyo ukuthi lizimele lodwa abantu baphile nanku phela lokhu bevumele ukuthi bavotele uhulumende owehlileyo ukuthi abagcine ibili iqiniso elikhona. So hhayi ngidanile kakhulu kube kanti abantu bezansi emandebeleni laba ngiyamangala ukuthi kathi ababoni ngani ukuthi uhulumende bahlukuluza kangaka kube kanti sizwile lo mama lo owe-education esithi khona okwenza ukuthi ungabe lama-teachers endebeleni ukuthi abantu bemandebeleleni kabafundanga bagijimele kuye egokothi okuphose kube neqiniso phakathi nangokuphela ungakhangela abantu abaningi bakithi bakholeka ukubasegothi ukuthi mhlawumbe kuyinto esebenzayo kathi-ke kuyinto engamelanga isebenzi ngiyadana ngalokho kakhulu.
Ngiyabonga Studio 7 njani. Ngiyabingelela ngicela ukudlulisa lami umbiko lapha ngizokuthiwa uMnangagwa ufake ibhinga enhliziyweni yakhe ngoba sokusezwa konke sokusakhiwa so lathi siyilupane besicela ukufakwa enhliziyweni yakhe akasifake lathi sinomsebenzi laphana emachiya wathi kunesikolo lapane Machia Secondary. Yakiwa sakiwa izakamizi yahlanganisa ziyaphatana sakoloko khona. Abantu abasebenza imsebenza yikho elizweni njoba kusazakala. So nje abantu abhadala imithelo njengezakamizi senza konke ofunwa uhulumende. Sikhipha zonke izimali azifunayo. Uhulumende sicela bezenza umsebenzi wakhe. Azoyakhela abantu isikolo. Abantu abethu bengavuki ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi. Ngoba bavuka ngo-3 ebusuku beselanda isikolo sekwarayi lelupaka ukuze bejike bebuye ngobusuku futhi. So sicela ukuthi asenzele njalo uhulumende. Ngoba slow MTO useless songelancedo obuya ngokuzodinga amavoti kuphela. So besicela ukuthi angazi. Azodinga amavoti engakhangi isikolo. Akaboni iplani lohulumende wakhe bafane. Bafaka nenhliziyweni lathi basifake bazosakhela isikolo lapha. Ngiyabonga kakhulu, ngisazobuya futhi ngizokhuluma ngalolu daba ezilongezi kungenzakalanga lutho. Cela nje labanye abangabe befisa ukuncedisa, zikhona indlela zeli zokuxhumana lathi. Siyabonga kakhulu, ngizabuya ngibuye futhi msakazi. Ngiyabonga.
Salubonani, salubonani, ndingelela sihlobo zam, ndingelela kustudio 7. Sithi linjani endaweni zonke likizo? Ngiyalithanda njani? Ngithanda kakhulu bantu bakithi, ngithanda nje ukuthi abantu bakithi la ngithanda futhi ngiphinde mbonge ini indawo elisiphakela zona suku zonke, indawo indawo ezinhle ezingakhetha ihlangothi. Hayi, siyabonga kule ndawo. Sizile ukuhlukumezeka abantu bakithi, abantu bahlukumezeka mpela bakithi, behlukunyezwa izano. Kuyakhathaza mpela, kuzuzisa ubuhlungu kakhulu ezinhliziyweni. Ngicela la mntu funde indaba zami. Ngiyacela bakithi. Kakhulu ngifisa ukuthi ngabe siyavotela ne-CCC kahle kahle. Kuthi manje siphakathi ngapha emazweni. Ungayenza ukuthi igcine ingawenaka kahle i-CCC, ukuthi abalandeli baabaningi singaphe emazweni. Ngikhuluma kwalapha nise-South Africa eGoli. Igama lami nguMaurice Ukhumbulani wakwaNgwenya. Sendlulisa amameseji ama-audio amaningi afike angazi indawo. Angaze ngwezwe. Ngiyafisa ukuthi ngabe siyavotela i-CCC iwine bakithi.
Results ama by elections la enziwayo this past weekend ahambe kahle kakhulu ngoba izano ibona ingathi winning nanti imeli wine kuma by elections. Mina vele ngicabanga ukuthi i-CCC ingangeni kuma by elections ngoba bayalimazisa abantu ngento zama one councillor seat, one MP seat angalancedo, abantu besale sebelimele bona abamelele the actual ukhetho. Bangayenzi njalo amarali amaningi, bazaqedisa abantu. Abantu isilwane sezizondile, nxa isilwane sezizano sezizondile, sotiti sogawule sebephithizela, sokuba ingozi ebantwini especially abahlala emakhaya. So i-CCC yona ingagcini ibonakala ingathi izawina next year. Bengavele bageje babone ukuthi abantu sebebalahlile abezizano, bazaqeda abantu.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, iReuters ithi oke waba inhloko kahulumende weleBhilithane omnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi akaseyi kuncintisa edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngoba kulabanye abebandla lakhe abale ukumsekela. Obe inhloko yaleli lizwe unkosikazi Liz Truss uchiye umsebenzi ngeviki edlule yo. IReuters ibika njalo ukuthi izulu lesikhukhula eliphiwe igama lokuthi Tropical Storm Roslyn libulale abantu ababili kwele Mexico izolo. Singene kudaba lweMelika. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela lesi sikhundla ngo-2024. UTrump uveze lokhu izolo emhlanganweni wokudingela abazancintisa bemele ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lwamalunga edale lephalamende oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. UTrump usuke esikhundleni sikamongameli nyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden owebandla lamaDemocrats. Yena othi laye ukhangelele ukuncintisa ngo-2024. Lanamhla lokhu, uTrump uyakulandula ukuthi wanqotshwa esithi uBiden wacilibezela. Kodwa lawo ngamanga aluhlaza. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Hayi, le yindaba esaziyo sonke ukuthi vele uDonald Trump engancintisa ezama ukuba nguye unomini weRepublican Party ka-2024. Yikho laye ubehlala eyenza umsindo all these 2 years ezidlulileyo lezi. Yena ngokwakhe ngoba uzibona ngathiwa nguye ongakwanisa ukuthi anqobe ama-Democrats as a Republican forerunner. Into eqakathekileyo is ukuthi labo abantu be-Republican Party bayamesaba. And ama-issues lawo abuya lawo yena uTrump akula muntu olesibindi esinjengasakhe sokuthi ukhuluma amanga at the same time yala iqiniso elisegcikeni and abantu bemuvotele or bemusupporte. Ngibona mina ama-Republicans wonke from the lower house and the upper house kungela muntu ongakwanisa ukumela phambi kwakhe emtshela ukuthi into aziyenzayo aziyenzi. Ngoba sibona ukuthi songanthwa sokule far right movement all over America, le Europe, sabona lathi e-Italy sebefaka umama ongathiwa she's a racist. Lapha e-America sibona ukuthi abantu abelungu babona uTrump ngathiwa nguye ozahambisa amacebo abo forward.
Ubona ama-Republicans emsekela ngobunengi ngitsho lalawa aseparlamente singathi ngama-congressional Republicans wonke akusenate la ku-parliament lower house.
Hayi, lokho vele it's a foregone conclusion ngoba akula muntu okhuluma against Trump in the Republican world. Sibona lathi labantu esingabangani labo labantu esisebenza labo bebona uTrump onguye engancintisa for 2024 for the Republican Party. Indaba zakhe lezi ngibona bezifaka ngaphansi kwecansi ngoba bona babona ngathiwa iAmerika isililizwe eselithathwa ngabantu abavela from other countries. Bekhohlwa ukuthi labo bavela from other countries. So uTrump lamanga ke longayangeki ngokukhuluma izinto ezingekho lobu represent abantu abelungu without shame or fear. Ngibona mina u-2024 enguye oyi-Republican candidate. But lathi sizabona ngoba sibona kulama subpoena from the January 6 committee ukuthi bazamyalisa yini ukuthi angene ku khetho lelo lika-2024. Ma engakwanisa ukuphunyuka khonapho, hayi nguye vele oyabe khona versus ngibona uJoe Biden ngathiwa is not sure, but hayi lathi siyakwazi ukuthi ama-politician vele ma usihlezi esihlalweni sona leso ukuthi usukume unike abane i-chance vele akusayenzi.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusaswe. Kwanele mthwakazi lekhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololokwana kwamatukanduna.